region yona le esithi Middle East singakhangela thine sikhonzayo oyesihambe emacaweni i-Israel le-Iran they are cousins so ukulwa kwabo vela kupheli but kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel those that are all over that region lawo ngantu abazangenela abasponsor yona i-Iran siyakwazi ukuthi balama outfit ama-militia amaningi-ningi so khonapho bazajika labo izikhali ngantiwa ama-rockets laphana nti bake bakwenza i-Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability so i-revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama-suicide bombs lama-rockets lani-lani but sizabona kathesi ukuthi bazajika yini ama-missile
kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel imelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel
esikubonayo kathesi nganto sokutshutshisa nganto sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njengoba ithumeze izikhali in the Middle East lakho kuzaba yi-support for the Israeli government vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel i-America is the guarantor labobhilitan bayasebengenela so ukuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndaba
akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran
amanye amazwe angathiwa they are aligned le-Iran ngathiwa ngamasuni faith bayangenela ama-shiite lama-suni is a differentiation ma-countries akhona ngale oqatar labo-south arabia lani lani le-jordan so oqatar labo-jordan ngathiwa bale-faith e-different and then labo aba-israel labo-palestine lokunye ongama-countries okhona ngapho i-iraqi layo ngantu abale faith efana nayo le-Iran so bayasebencedisana ngoba impi zabo babelieve ukuthi babelwela uNkulunkulu so khonapho ngantu abazangenela just to help the brotherhood amazwe anjengabo-Egypt lamanye ama-Arab countries they are always trying to help and mediate but kusukisela kudala that place has been going on it's a continuous war situation labo Lebanon lani so yeah i-Lebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya Israel so yeah it has the potential to engulf yonke region yona le and then siyabona i-Russia naye uPutin wayekhona ngale Iran hayi kuyabungasamanga kahle so yeah kule potential to be a third world war khonapha mangukhangela.